Utsho lamazwi uAmbassador Thomas emkhosini obusemba ofisini ohlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu olwe Public Affairs Section lamhle kuseni wokulindela impumela yokhetho lwelizwe lakhe. Ethi aleqiniso lakho ukuba uhulumende weMelika uzoqhubeka eqinisa imikhankaso yakhe yokulondolozwa kwelungelo loluntu lokuqhutshwa kokhetho oluzayo ngendlela esuthisa uzulu weZimbabwe.
We can't predict the policy of the next president of the United States, and I would not be so presumptuous to try to do that. But I really believe that our policy, our principal policy in terms of human rights, support for a free and fair election in 2018 in Zimbabwe will continue.
Wathi uleqiniso njalo lokuba ezoqhubeka ngenhlelo abekade esekela elizweni uhulumende wakhe okubalisa ukutholisa usizo kwezempila kahle ukudla ngalesi sikhathi sendlala lohlelo lokuthuthukisa inkokheli yabasakhulayo olwe Young African Leaders Initiative yali lezinye ezinengi. Abaze emkhosini wokudla kwekuseni o-US Presidential Election Breakfast banikeze imbono ehlukeneyo phezu kwempumela yokhetho lweMelika lapho umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans enqobe unkosikazi Hillary Clinton wama-Democrats. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Center umnumzana Trust Mamombe uthi limpumela itshengisa ukuba izizalwane zeMelika zizwisisa obekuchiwa nguTrump okungazwisiswanga ngabantu umhlaba wonke.
Ubona wami i-election lay ithi yona hayi thina ama-Americans esenza latho wethu asisaqakathekisi umhlaba wonke nje jikelele sebenza okwabo and yidemokrasi yakhona bafuna ukutshintsha i-America balekwenza kwabo izinto bazi ukuthi bahamba so for the past angazithi iminyaka emingaka and yinto ayikhulumayo uTrump 20 years ago uthi hayi ngizabuya mina ngizayitshintsha indlela ehamba ngayo ipolitics ye-America. So ngiyabona yikho esikhangelane lapho.
Uthi kunengi okungafundwa nguhulumende weZANU PF eZimbabwe ukuba ukhetho luqhutshwa njani kungeladlakela.
Ngesifiso sokuthi amaZimbabwe ikakhulu laba abaphethe izikhundla uthi hayi hayi asifanelanga silwe abantu bangathi bafuna lokhu jiyani kunjalo yidemokrasi yikho ukuba ngabantu yikho ukuba yithi. So lathi kulesifundo ukuthi 2018 efika hayi asifuni ujayani sifuna ukuthi jiyane sithi mna mfuna lo mna mfuna lo mna mfuna lo but kungalakujayani.
Baningi abekade bekhangelela ukunqoba kukankosikazi Hillary Clinton okubalisa umnumzana Nqaba Machazi ongumhleli kwelinye lamaphephandaba elizweni obelesifiso sokuba ngabe kungene owesifazane kulesi sikhundla.
Bekukuhle ukuthi uyabona ukuthi ngabantu abakwanisa ukuzikhethela laba abangaphoqwayo, abangalwiyo, abangaxabaniyo, abasihambela bodwa ukuthi bezikhethela ukuthi bafuna obani. Indlela abenza ngayo noma ungathabanga ukuthi mbani onganqobanga uyachelesa ukuthi benza kuhle. Baphucukile ngatho njalo ukuthi lukhetho nje kuyadlula kusasa, kodwa kusasa abalesizwe okumele basakhe. So nxa kunje so kuyathokozisa ukuthi abantu bakwanisa ukuvota bengazange baxabane, bazange abalwe, kuphelele emazweni kuphela.
Unkosazana Faith Ndlovu ngomunye wabaphatheke kuhlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo olwe Young African Leaders Initiative yali laye uthi ubekhangelela ukuba unkosikazi Clinton nguye ozonqoba kulolu khetho.
Nxa ngikhangele uTrump ngimbona engumuntu ongahloniphiyo amalungelo awesifazane, ngibona futhi engumuntu ongahloniphiyo abantu abangomama, ngibona futhi engumuntu ongathi o-forceful kakhulu ongathi akazwisisani kahle labantu. Ngakho ngiyadana nxa ngimbona ekhokhela, kodwa nxa ngikhangela uClinton ngibona engumama oyi-champion for amalungelo abomama, ngibona futhi engumuntu ozimiseleyo ukuthi asebenzelane labanye abakhokheli, ngibona futhi engumuntu ole-experience efunakalayo for umsebenzi omkhulu kangaka.
Ziningi izifundo uMandlovu athi inkokheli kuleli engafunda kizo ekuthini luqhutshwa njani ukhetho kungekho kuhlukumezana.
Ngikhangela indlela abaqhubeke ngayo ngikuletha lapha eZimbabwe, ngiyabona ukuthi khathesi lathi kunama-campaign ethu okuthi esingathi ngama-electoral reforms nesikhiwa, kunama-organizations amaningi asebenza lokhu ukuthi kwenzakale. Kodwa ngifuna ukuthi ningaze liba lama-electoral reforms amanjani nxa ungahambanga wayavota ufuna ukuvotela umuntu ukuthi angene embusweni akuncedi. Ngakho ileseni yami enkulu kakhulu yikuthi nxa kunama-values owabhiliva kiwo kune-candidate emelelawo ma-values, go out and vote, hamba uye vota.
Kwasekelwa ngumgcini sihlalo wesigaba seHarare ebandleni leMDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube, umnumzana Thomas Mgutshini.
Abi America nje baqhuba ikhetho inhle kakhulu ngokubana akula udlangudlangu, akula kubulalana, bavumela ukuthi umuntu aphume emsakazweni yelizwe labo bekhuluma bedibhetha betshengisa ukubana yena umele kuphi, uzakwenzelani abantu. Udlangudlangu kakukho ebantwini, so bezifisa ubana njengamaZimbabwe iZanu PF layo ikophe into ehle ubana abantu bekhethe umongameli wesizwe, umuntu efree egwanisa ukukhetha ngendlela ayifunayo.
Inkokheli ingazinikela, uMgutshini uthi eleZimbabwe lingafika kuleso sibanga lapho umuntu ukhetha amthandayo kungekho kwesaba.
Yinto into esifisayo esilwisa ngayo ukuthi ngabe singabantu, ngoba la Americans lawa ngabantu njengathi baligazi elobuntu ofana lethu. So that siyakwazi ukuthi kulokhu ngibona khathi singakhangela sisebenzisa imishini eminingi efana leyabo. So akula nto engathi hlothi sifike khonapho. Into enkulu efunekayo ukubona umuntu azinikele ukuvuma ukwamukela ukuphuma ekhethweni. Ngokubona okwenza kwekho kudlangudlwangu nokubulalana ukuthi abantu abathanda ukwamukela ukuphuma ekhethweni.
Echo ukuba kungani befisa ngabe kube ngunkosikazi Clinton othethe lesi sikhundla?
Mina personally ngokwami ngasikuthi ufisa libandla, ngifisa kwami ngibona ngani umama lo ungcono, ngoba ungani ulomoya labantu, isifiso labantu. Abathi ngesilungu i-heart with people. But ukhomedi uDonald ungani umuntu lolaka ngokuthi angangena esigabeni esikhundleni sokukhokhela abakwanisa ukubana ayale ukuphuma ekuseichitha igasi e-America.
Umangalisa abaningi umnumzana Donald John Trump ngokunqoba kulolu khetho esiba ngumongameli wesimachumi mane lanhlanu welemelika, lanxa iningi labantu belikhangelela ukuba kuzokuba ngunkosikazi Hillary Clinton webandla lamademocrats ozonqoba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.